Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besabe ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008 kuma elections adlulileyo 2013 siyibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO singathi yi reserve force nje yezano PF abantu abase nzisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi iprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation okuthi ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi i-political party yezanu PF ime ngapi so ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanu PF uzathola ukuthi kusukusela ngo-2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe i-democracy lokhu siya ispace yangona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngeyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace ukuthi abantu bakhulume nxa bengathi ukucriticize uhulumende so into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanu PF kumbe uhulumende wezanu PF ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka 2023 aba ngama-elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijanambijana isiya lokho esingathi yi-military state uhulumende obuswa ngamabutho uhulumende othi emadale kumakhothi kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho so kuningi kubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo ekhathi sokufaka ama Green Bomber zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama elections abuyayo ngama elections azabanzima kakhulu.